so khona lokho kwenza ukuthi kungabe le confidence abama investors ebuye ngoba udala kutshintsha ama statements angithi umuntu uyafakwa namuntu ukuthi abe ngu-spokesperson we-Transforce Economy kulamalanga amathathu sekhithiwe usekhulumela uhulumende wakusasa usekhithiwe futhi avukela sekhuluma kunye khona lokho kwenza osomabhizinisi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho ngoba izindosala zitshintsha zikuquka ekuba nzima ukuthi befake investment yabeZimbabwe uma izindosala zikuquka labantu abakhuluma izinto zikuqula iy'ndaba zikhulumayo. So ngokunye okwenza sibili ezemconomy zingahambi kuhle ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezithiyeneyo kambe uQueen Bee nxakuzabangukaven yawo we-reserve bank yawotshengisela ukuthi akula muntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengiseli ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho, kutshengise ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani, kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Kutshengisela ukuthi ndesezinxele kakhulu, kutshengisela kungazihambi kuhle, kutshengisela ukuthi ezombiko azihambi kuhle ngoba izinto ezinyemele zikhulunywe zivela kuhulumende zivela kuminister of finance kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokhu kutshengisela ukuthi hayi izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe nguhulumende isikhulunywe egudwini nje, ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutsho kuka-Arthur Lumumba lo?
Ike sabakwazi lokho, ike ngisho ukuthi njengoba imbiko yangikhona ikhanya ingabuyi ivela kuhulumende, kukhanya imbiko yangikhona ivela kubona labo osombiko akhanya bele information, thina siyazi information yangkhona sikwazi sifuna zani kuyaliwa khona ngale ngaphezulu abantu kodwa abasafayo ngapha ordinary people, abantu phaqa njengami nje unkomo, ngenxa yokuthi kuyaliwa phezulu ngale kulembe sazi bebalola isinkwa bebalola ikhekhe. Kodwa esikwaziyo ukuthi izinto ziyashota, izinto ziyakhwela, imisebenzi kayikho, abantu bayadubeka, ilizwe liyatsha kodwa abanye lokhu bekhuluma izinto ezingazwakaliyo, labanye abaphatha intambo abasazwakali ukuthi bathini ngezinye izinto, babeka abantu nje uLumumba wafakwa for 3 days waphinde wakhishwa. Lokho kutshengisela ukuthi asikho serious njengelizwe ngento esiyenzayo, kuyabe kuqadela ukuthi senze izinto ezibambekayo ezikhanyayo ezitshengisela ukubana siqinisekile ngendaba yokulungisa umkhonomo welizwe eleZimbabwe jikelele.